So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 18 kuLwezi 2022 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inkantolo kamantshi namuhla yehluleke ukuhluza isicelo sesiphathamandla sebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yebheyili ngoba amandla kagetsi ebengekho. Uzulu weZimbabwe uthukuthele phezu kwesehlakalo sokudlwengulwa komntwana oleminyaka eyisishiyangalombili 8 osezithwele njalo osesalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Abanye ababambana lebutho esitaladeni ngosuku lwanamuhla ngo-2017 bejabulela ukugenqulwa kukaMgabe embusweni bathi sebezisola kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthetho wandaba kamantshi eHarare namuhla wehluleke ukuhluza isicelo sommeli weZengeza West edale lePhalamende olilunga lebandla leTRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail ngoba amagetsi ebengekho. Usikhala ukweze isicelo lesi kakutsha kulandela ukukhululwa kwamanye amalunga eTRIPC ayebotshwe lawo alitshumi lanhlanu kunyanga kanhlangula besetheswa icala lokuphehla udlame enyathime. Abanye ababebotshiwe laba abagoqela umeli weChitungwiza North ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole yena okhululwe ngebheyili kumaviki amabili edluleyo. Kuthi abanye abalitshumi lane bakhululwe ngeviki ephelileyo. Umthethwandaba ulahlile uhlalile wahluza isicelo sokuthi usikhala la yakhululwe namuhla, kodwa abatshutshisi bathe udaba lolu belungeke luqhubeke ngoba kungekho amagetsi awukuthi balayithe imitshina yabo yokuthapha konke obekwenzakala emthethwandaba. Umantshi uvumelane labatshutshisi, kodwa amaqwetha kaSikhala ebekuphikisa lokhu. Umantshi uthe udaba lolu soluzahluzwa ngokugcweleyo ngomvulo. Umnumzana Sikhala usedlulise inyanga ezinhlanu evalelwe ejele leChikurubhi Maximum Prison. Namuhla lusuku lapho abantu abanengi abangena khona esitaladeni betshengisela emadolobheni amakhulu afana leHarare lakoBulawayo besekela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe libutho eminyakeni emihlanu edluleyo ngo-2017. Abanye baqabula amasotsha bewabonga ngazo zonke indlela, kodwa abanengi sebezisola besithi owathatha isikhundla sikaMgabe umongameli Emmerson Mnangagwa ubusa kubi ukwedlula yena uMgabe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 ukhulume labanye abaphatheka ekutshengiseleni lokhu bethakazelela ukususwa kukaMgabe ngamasotsha abathi sebezisola kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Mthulisi Maphosa, yena othi lanxa uMnangagwa labanye bakhe kuZANPF bathembisa abantu izulu lomhlaba, impilo isinzima okumangalisayo, nanku umnotho uqhubeka ugugudeka njalo lamalungelo engahlonishwa ngemfanelo.
Emasoni Mnangagwa akula into aseyenzile engcono ngoba impila kahle yethu lokhu isehla ngelanga. Wonke amayouthi akusela msebenzi, akusela kudla soyikudubeka kuphela yikho libona sokugcwele ama drug addicts abantu abasebenzi enzo kwedakamizwa ngoba kusela msebenzi eminingi nxa ka ID umgabe ubengcono imbona saphambanisa ukukhipha umuntu wayemuhle
amazwi kamaphosa agcizelwe ngunkosikazi Audrey Maseko naye owaphatheka ekutshengiseleni lokhu
lo mkhokheli okhona kathesi umnangagwa kusukela ngo-2017 engena kuze kufike namhla akula change ayenzileyo instead yena ubulele ilizwe wathi engena yena wathembisa abantu ukuthi ngemva kwe-100 days uzatshintsha umumo welizwe kodwa into ayenzayo i-100 days ingakakwani wayesetshintshile umumo welizwe in the sense yokuthi wahle wenza kwaba wesi ama-prizes ezinto ayakhwela ukudlula lokhu ayayikho khona akulanto eguqulekileyo ngesikhathi kulo mgabe kungcono ubekathi khona ithukela kayehle into okuthiwa yi-price control kayisekho kathesi lo lalo usithengisela ngentengo yakhe ayifunayo
umsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla babesasa yi-MDC Alliance njalo babethemba ukuthi ukususwa kwamgabe kwakuzaletha inguquko kundaba zomnotho kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo kazulu kodwa uthi lelo themba laphela eboyeni njengezithukuthuku zenja
abadala bathi umntwana wenyoka yinyoka yikho ke kuba nzima uqathanisa abantu laba ababili umoya omgabe lo Mnangagwa ngibona ngani uMnangagwa waba yi-student kamgabe for almost over 40 to 50 years ngalokho ngibona ngani umntwana wafundiswa ngumgabe yikho ke sehlanganisa lokhu wakufundayo lokwakhe isikhathi esiningi uba yingcitshi ukwedlula utitsha wakhe ngokunanzelela amalungelo abantu lama-human rights ngibona ngani kuyafanana ngenxa yokuthi akulabubelo
kodwa ilunga le-ZANU-PF umnumzana Munashe Mdudza uthi labo abathi umgabe wayebusa ngcono kulo Mnangagwa bayaphosisa
thina kwebandla le-ZANU-PF umongameli wethu ucomrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile kathesi isikhathi sokubumba isikhathi sokubambana and isikhathi sentuthuko uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo amazwi kamongameli wethu president Emmerson Mnangagwa ukuthi asenzeni ukuthuthukisa ilizwe asibambaneni njengamajuba siyakhe ilizwe lethu siye phambili
ukutshengisela okwenzakala ngosuku lwanamhlanje ngo-2017 lokhu kwenziwa ngesikhathi umgabe lokhu esala ukwethula umbiko wokuthi usesuka esihlalweni lanxa uhulumende wakhe wayesegenquliwe libutho njalo laye esehlala ehanqwe ngamasosha uMnangagwa yena wayelokhu ekwele South Africa lapho ayebalekele khona ngemva kokuxotshwa uhulumende ngumgabe sithi wayezama ukumgenqula wathatha umbuso ekuphendukeni kwakhe uMnangagwa njalo wathembisa ukulungisisa umnotho welizwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto abanye abathi azikafezeki ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
uZulu uthukuthele phezu kokudlwengulwa komntwana weBindura oleminyaka yokuzalwa eyisishiyangalombili 8 wazithwala njalo osesalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Amapolisa athi abophe abasolwa ababili phezu kwaleli hlazo. Umbiko lo uza ngesikhathi inengi lilokhe likhuza umhlola phezu kwesehlakalo somntwana oleminyaka efanayo owadlwengulwayo laye obelethe ngeviki edluleyo kobulawayo. Kulomunye njalo ontombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa 17 obhubhe ngemva kokubeletha amawele kobulawayo kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza unkosazana Magodo Ngamahlangu.
udaba lokudlengula abantwana lwandile kakhulukazi kulalokhu sikubonayo esikubona kulutshwane kakhulu. Kungani ngisho njalo? Ngoba thina njengenhlangano seyehoza sena elifile ukuthi khona siyenze i-questionnaire adibuza ngo-2020 ukuthi abantwana lockdown eyiphathe kanjani. Abantwana bathe bahlangana lokuhlunyezwa kwamacansini kakhulu ngesikhathi se-lockdown ezimbini kuhlobo nakumakhelwane nakumastudy groups laba abasada khona bevota kuba la bantu abadala ababa-offer izindlu besethi ngabadlengulawo ma-study groups nalawo. So esikubonayo singathi yikwengula kwalokhu ucwaningo esilengileyo njengehoze esisengisa ukuthi khona abantwana bayahlukunyezwa kakhulu kaze ngokwamacansini. Ngoba isikhathi esiningi abantu baqeda isikhathi ngenxa yohlupho okungamukihle kwezemnotho. Abazali bayasabalala, bayadinga ukudla, bayadinga iy'ndlela zokusiphisa nesikhathi abantwana basala ebota. Kube sifika lodubo lamanzi. Udubo lamanzi kukhangela ukuthi abantwana abangamantombazane bayahlukunyezwa kakhulu ecansini khona pho nxa befuna ukuthethela ama-favors okuthola amanzi. Into ekwenza abantwana bahlukumezeka kakhulu kobulawayo bengaphandeni lapho babekhala ngisempingo ukuthi khona sebehlala bebode emakhaya. Abazali bahamba bayeyekete baye ngaphi ngaphi zama ukudina imali. So abantu abethu bakhesi basengozini, baya-expose kakhulu kwindaba zokuhlukumezeka kwamacansini.
Abadlwenguli, ngokwazi kwenu Mahlangu kumbe ngokuzwa kwenu ikakhulu kuphenyo othi lalwenza, abadlwenguli laba izihlobo kumbe ngabantu nje?
Abadlwenguli kakhulukazi singathi ngocwaningo salenza lakhe athole ukuthi khona about 65% abantwana babesibadlwengulwa ngikhaya ngabantu abahlobane nabo. Then another 25% babekhuluma ngokuthi lapho abakha khona amanzi abathunywa khona ezitolo besiyalanyela empuphu kumbe ngaphi ngaphi lapho okuhlangana khona umphakathi kwakuhlangana khona lokudlwengula lokho. Then another 5% yakhuluma nje ukuthi hhayi ngomakhelwane khonapha esigabeni nje kuyathi iyatholakala but iningi langikhona kwenzakala ngekhaya ngokomama bayathika bakakhulukazi behambe besiyadingaukuze bayathengisa bazekutheni bayeni kwenzekale lokho lalokho. Lokunye futhi esanyanzelelayo kwaba about 3% yakhuluma ngokuthi khona nxa kuleyomfa ngekhaya kho badlwenulwa khona sikhangele omuntu esikhala kusela mntu ekhangele uthawutelele kube leyomfa. Sezithiwa mna sengihlala ikhona sami sengihamba sezithiya abantwana bebodwa ithuba lokudlwengula khona lokho.
Unkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana, i-Women of Zimbabwe Arise, woza. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lona oluhlezi luchothozwa ngabanye besithi alwethuli amanani aqondileyo ngezomnotho lokunye okuchiyeneyo okuphathelane lenhlelo zikahulumende luthi solusebenzisa imitshina yakulezi insuku ukuthapha ulwazi okuza kwenza luqhube kuhle umsebenzi.
Umqondisi wezinstat unkosikazi Farai Ndlovu wethule amazwi lanamuhla emkhosini wokunanza usuku lwe-African Statistics Day oqhutshelwe kobulawayo. Izinstat ihlezi isolwa ngabaningi abathi amanani awethulayo afana lawe-census kumbe ukubalwa kwabantu kanye lawokuwa komnotho i-inflation kavezi iqiniso ngoba lolu gatsha luphoqwa nguhulumende ukukhuluma lokho akufunayo. Abaningi bayisole kakhulu phezu kwempumela ye-census eqhutshwe lonyaka eveze ukuthi izigaba zemandebeleni zilabantu abalutshwana kakhulu. Kodwa uMandlovu uthi ugatsha lwakhe lusebenza lenhlanganiso zamazwe omhlaba ekuqhubeni umsebenzi wabo ngakho uthe abazibumbeli impumela yemisebenzi yabo.
Okay, so thina njengeZimstat siya advancer or we are modernizing our operations. Sesiqala ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthi senze imisebenzi yethu yensuku ngensuku. Thina imisebenzi yethu kaninginengi iwuhamba ezindlini sisenza ama-surveys, sibuza imibuzo mayelana ngezinto ezithile. So ukuthi sikholekthe idatha yoneyo sesiqalile ukusebenzisa i-technology yakulezi insuku kumbe imtshina yakulezi insuku.
Ekhuluma emkhosini ofanayo emabhalani wedolobho lakobulawayo, umnumzana Paul Nyoni uthe ilanga le-African Statistics Day liqakathekile ngoba isizwe esingelalwazi ngokuhleleka kwaso silahlekile.
Umsebenzi wayo yikumeja i-economy yeZimbabwe, yikumeja abantu bakaseZimbabwe. Kusasa asoze zivuke sithina kula skoro ngoba siyakwazi. Basithelile vele ukuthi omama bangakhi, balabantwana on average abangakhi, siza kuba labantwana abangakhi next year. So thina zayenza ama-plans ethu in anticipation of i-growth layer. Singela information leyo kusho ukuthi even izikolo ziyashota, izibhedlela zizashota. So you can tell me now, this is a very important exercise. Ezwa iZimstars, ezwa iAfrika yonke jikelele. Sibe wazi ukuthi vele sibangaki thina ama-Africans. Xa ulungisa something, kusho ukuthi wena you can project uzothengisa okungakanani. Ithiwa i-marketing. I-marketing, you need to know ukuthi kula bantu abangaki.
Unkosazana Britta Sibanda ofunda eMpophoma High School uthi ilanga le-African Statistics liqakathekile ngoba ufunde okuningi okuzamnceda ekufundeni ngezamanani. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena obemele abekhona emkhosini lo uthumele umbiko obalwe ngesinye isiphathamandla sikahulumende. Kumbiko lo uNcube uthe ukuqoqwa kwamanani ngemfanelo kuqakathekile kunhlelo zokuthuthukisa inhlala kahle kaZulu. Ilanga le-African Statistics Day linanzwe ngaphansi kwendikimba ethi Strengthening Data Systems by Modernizing the Production and Use of Agricultural Statistics, Informing Policies with a View to Improving Resilience in Agriculture, Nutrition and Food Security in Africa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ele-Uganda ngeviki ezayo lizathola amajekiseni okuvikela umkhakha womkhuhlane we-Ebola oqale ukubonakala kwele-Sudan. Amapolisa kwele-South Africa athi asebophe isigebengu sakwele-Israel ebesidingwa yilelo lizwe phezu kwamacala aso. Live Talk lamhlanje sixoxa ngezehlakalo zokudlwengulwa kwabantwana kulandela ukuvela kokuzithwala kwabanye babo ababili abaleminyaka isishiyangalombili kuphela 8. Imbongi elodumo njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association umnumzana Albert Nyathi uthi abantu abanengi kabasahloniphi umsebenzi wabaculi ngoba bengafuni ukuthenga umculo kodwa bethakazelela ukuphana amadlalate ebulenjini be-internet. Uthi ngalokhu abaculi balahlekelwa yinzuzo. Nangu exoxa logena Gumede weStudio 7.
Ngakuhambe kuhle mhlawumbe befuna ukurekhoda le nyaka. Ngakuhambe kuhle ngomnyaka ozayo singarekhoda. Kuyangukuthi ama-resources atholakala na ngoba kathesi show ukurekhoda sungakurekhoda abantu esathiningi badlale ngayo bathukelane bathukelane. Hayi 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 akho-ke kumele kube la ma-resources abantu kade bakhala ekhala ngokuthi umazimbanti hayi ngakhuluma naye ngangingalimani hayi sinyenza sambini manje-ke kuthi zakubona ngomnyaka hayi senzela vele kungumajimi umalimazi uzabe ngibethela amazwi amabili amahlanu ngoba abantu kade bakhalela umajimi kodwa uthupe ukuthi impela abantu kumele sewengelela singachubelana ngkazembona abantu bekongukuthi sefike sabe benika ichukela kumbe ngebeyesilayeni benikwa inkomo ngiyambone bethenga inkomo kumbe bethenga ichukela ngoba amahlamvu ngakho-ke ukuthaza abantu kakhulu njengo-chairman weZimbabwe Music Rights Association indinyora ukuthi le kuthiwa intellectual ngoba inyezi ipapathi yomunye umuntu kumele ithenge ingasebenzi mahhala
kulezi nsuku sokulezinye indlela labo abanye abanjengani abahlabelayo abasebelendlela sokuthi bathengise umsebenzi wabo
hayi zona zokhona kodwa ke ngibona ngani bekungaba ngcono ngaba abantu abahlelisa ngoba ngikhuluma lawe nje kumapha kube izwi abantu kuthela bethu amabili yonke indawo bethu bese kuthola ukuzibika kodwa ke abantu aba engelalutho ngoba khona ukuthi abantu bayachukelana nje nxa kungatholakala into engakudala ukuba kuyenzwa ngendlela zenezo kumele zithenge nxa kungaba le assurance ukuthi kuzathengwa kuthi abantu bengashiyelani hayi kunolukule kodwa ngoba lathi phela kumele sinole
kumele liphile lani ligcine imuli zenu
hawu awuzwake kumele liphile ligcine imuli zethu thina engizaziyo ukuthi abangizishenzi kakhulu bavele imeni bethu iphila ngemnyudisi njalo kasentweni ngoba abanye baphila ngokutshontsha abanye baphila ngokuthi balenkomo bangamafamali abanye ngomanjimila abanye ngedokotela abanye ngamaloya thina bakhetha ukungabi ngamaloya bakhetha ukungabi
umnumzana Albert Nyathi yimbongi yelodumo ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association. Sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi iqale imidlalo yeFIFA Soccer World Cup eqhutshelwa kwele Qatar. Le midlalo isungulwa ngesonto lapho ele Qatar elizanqikilana khona lele Ecuador. Abalandeli benguqo eZimbabwe bathi bayimelele ngamehlo abomvu le midlalo. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Nesonto akubizwa ozwayo abantu abaningi babe bethe gwaqa phambi komabona kude sebebukele umncintiswano wemidlalo wenguqu owenkezo yezizwe zomhlaba omunye omelele imidlalo ngamehlo abomvu ngumgcinidlalo weqembu lenguqu leBlue Whistle Castle BCC umnumzana Jerry Sibanda.
Ama underdogs kulama championship contenders especially team njengeBrazil into engikhangela isquad sayo sibuyele emuva sikhangela uRomario Ronaldo bedlalisa amakhipha abophele ngabona ukuthi hayi indlela abafuna ukwenza ngayo bafuna ukubuyela kuyonelani yabo CAF ngibona iqinile kakhulu kanti-ke la iGermany iqinile ezabo Modric labo ziqinile oCroatia asiwo mathimu alula but bakhangelela ukuthi mhlawumbe ze-Africa zingaba weak they are very strong teams.
Umqeqeshi olodumo olokulolonga abafana abasakhulayo kwezenguqu umnumzana Ali Baba Dube uthi uhamba leBrazil.
Ngokubona kwami ngithipha iBrazil bona ngathi yiyo engathatha kumbe yakithi eAfrika iSenegal.
Utsho ngani ngalezi team?
Ngabayile ama-good players especially iBrazil iSenegal ama-good players adlala khona le mazweni overseas. IBrazil yiyo engathatha so Argentina yayiwiniswa umaradona sasengumaradona wayedlalaaesingafani umaradona.
Umdlali wenguqu olodumo edlala iqembu le-Highlanders usiza abantu khoza uthi amaqembu wonke akulo mncintiswana angadelelwa.
Kulama-big countries vele okhangelelweyo ukuthi noma kunjani angayithathi i-World Cup but sesake sabona kusenzakala over the years ukuthi kuba lama-surprises ukuthi ngakhangelelanga like Croatia I think yafika kufinal the previous World Cup I think years 2 or 3 big. Yeah.
Iningi libuka ilizwe leQatar ngokuqoqala imidlalo khona kulilizwe elincane. Cosmas Thano Zulu ngomunye wabaqeqeshi beqembu lengezi Platinum Stars.
From all the time I've watched from the 70s World Cup, this is one of the best organized World Cup I've seen, taken from the documentaries I see on television. But I can tell you, I still think the big teams, the big countries like France, Brazil, Argentina, and Spain, I still think those big countries, Germany, once they get to the quarterfinals, I can tell you any of those teams will win the World Cup.
Akwaziwa ukuba ele Qatar lele Ecuador azadlala njani ngesonto ntambama. Abantu bazalandela imidlalo le bezihlalele ezindlini kukanti abanye bazabe sezindaweni zokubheja. Ngiba nesithu 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
It was a Friday my darling. Was a Friday 7.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi we-house disco uVusumuzi Nkomo. Uhamba njalo ngegama lokuthi DJ King Boss ephethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi ozongiphatha kahle.
It's me, DJ King Boss. Siyabonga.
Salbonan Balandeli, uzindawo zonke ikuzo ekhaya ngibuya eLupane esigabeni saseKana kumbe eJabiwa ngaqala ngegospel ngo 2012 so kulo umnyaka ngiyezwa ngifisa ukuthi ngicule ihouse disco kwafika kimi njengephupho iingoma zamahouse mamela kahle zingathi ziyawela ngapha kuhouse zibuye ziwele ngapha kudisco yikho kwanje ukuthi ngiwubize ngokuthi ihouse disco ngoba uhlanganisa ihouse ledisco.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa. Ukuthenga umculo wakho Nkomo kumbe ukuxhumana lawe ba kuthola njani?
Mina ngokuhlala ngiseGoli eHanju abangathanda ukuthenga ingoma zami laba lesifiso sokungiqhasa ngitholakala ku 0027 62973 7440 0027 code leyo 62973 7440 ku Facebook nguVusa Nkomo VUSAH Nkomo.
Ubatshela wapha amazwi
kakhulu ngicela uqhaso kubalandeli lokuthi lokuthengelwa ama CD ukuze ngikwazi ukuqhubekela phambili. So siyalucela kakhulu uqhaso ukuthi lisisapote kakhulu balandeli bethu ngoba ngaphandle kwenu asilutho thina ukuze sibe ngabantu yini nina njengabalandeli ukuze sikwazi lathi ukuqhubeka silenzela umculo sisiya phambili.
Suga madoda DJ King Boss uVusumuzi Nkomo ehlabela ke kamnandi lapho esiqhibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe Live Talk lingayikatshana kanti kusasa zikhona njalo eza kusihlwa. kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo nkololo kwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.